Ngicabanga ukuthi bekulindelekile ukuthi uzakhuluma ngale ndlela ikakhulu ngoba lokho okukhulunywa ngakho kuthinta izijeziso zenotho kanti eleZimbabwe namankampani eZimbabwe labanye beZimbabwe abasezihlalweni bake baba ngaphansi kwezijeziso zenotho kumbe basesengaphansi kwezijeziso zenotho. Ngakho-ke bayadinga ubudlelwano kakhulu lalawo mazwe abe setheswe izijeziso zenotho okuthiwa ngesiNgisi solidarity. Ngakho-ke kawumangalisi kakhulu ngoba kuthinta uhlanga, kuthinta umhlobo, kuthinta umhlabathi, kuthinta njalo ele South Africa ngendlela enkulu kakhulu ngoba bayalilwela ilizwe leliyana bethathelwe umhlaba ngendlela enkulu. Ngakho-ke ukusondela kwakhe kubo kuyindlela layo yokuthi abeseduzane labase-South Africa ahambisane lalokho abakuzwayo ngalesi sikhathi.
Udaba lolu oluphakathi kukaRamaphosa lo mongameli Donald Trump kambe luzaphela njani njengoba sesibona-ke umongameli Emmerson Mnangagwa engenela kangaka? Kuyaphela sokutheni? Kuyathwani khonapho ngco?
Ukungena kukamongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa angiboni ukuthi kuzaletha inguquko engakanani. Ngicabanga ukuthi izijeziso zenotho eziphathelene lalokho okwenzakala e-Israel phakathi kwa-Israel le-Hamas zizaqhubeka zikhona ngoba siyakwazi ukuthi uTrump useduzane kakhulu lo-Israel. Okunzima kakhulu ukubona kuqhubeka kodwa kusengaqhubeka izijeziso zenotho eziphathelene lomhlaba e-South Africa ikakhulu ngoba sekuvezakele ukuthi umongameli uTrump wakhele phezu kwalokho okungamiswanga kahle information erongo angayiphiwanga ngendlela efaneleyo. Kanti-ke la maqembu aphikisayo kunye lele DA selitshile ukuthi hhayi alivumelani lalokhu okwenziwe ngumongameli uTrump. Kodwa-ke siyamazwa uTrump ukuthi unjani usengaqhubeka ngazo lezi zijeziso zenotho, kodwa-ke ziyabe zizakhitshwa nxa ngicabanga nxa zizaqhubeka ngulo ozalandela wemelike kakhulu nxa kungene wamademokrasi.
Kuya phambili ubona zani izwekazi le-Africa lilakho na ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwelamelika?
Yebo, izwekazi le-Africa liyakwazi ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwamanye amazwe and sekuyisikhathi ukuthi abantu bakhangele zona lezo zinto ngendlela enkulu kakhulu. Ngokuba kakho umuntu wakwathuthukiswa yikuthi amukele abe ngukhamsa ngithele. Kumele sisebenzise leze zethu natural resources, sisebenzise ingqondo zethu, singabe sicela singabe siphiwa. Ukuze kwenzeke khona lokho kudingakala ababusi abalomcabango omuhle obona khatshana, abangathandi ukucela, abangathandi ukwebiwa kwezemvelo lemali yabantu, i-corruption, abangabusikabe abantu, abahlonipha amalungelo abantu. Ukuze abantu bangajoni bebhizi ngezepolitiki kakhulu bacabanga ukuthuthukisa ilizwe, kuza kwenza ukuthi siye phambili, kumiswe izimpi e-Afrika, kube lokuthula, sike sicabange sisebenze ndawonye. Singakwazi ukulithuthukisa izwekazi le-Afrika singacelanga, kodwa kuzadinga abaholi abacabanga ngendlela entsha kulale kade ikhona eqhubeka ikhona nanamhlanje.